Kuyinto edabukisayo kakhulu yade ingayikhangeleke. Sihlale sisaphakathi lokubuza amahinda zona nawo ukuthi bayathabathayo ngabantu bezana, abantu bezana bebabaningi abangezona 50 kumbe kusika ku-100 begqoke izikhipha zabo zezana ebegqokela amakhethi. Kuyinto asenezindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uPamela Sithuso, uSimba Rashen Baranganda, loLucky Chuma. Bafika basibuza ukuthi lenzani, ngithathela amapilisi alapho yenza ngo-1 sabachaseka athikati zintatheli zindaba nani ndingakingasithela nje ukuthi kwenzakalani, izi-side of stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina bengikhuluma lomunye ongwanasengane uyakhokhela nje lucuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singama ukuzwisisana ngoke sithi akutshengise ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli zindaba, uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli zindaba ngokomsebenzi. Wase waluthusha ke icuku lona lekade ihamba bebaningi fele abantu bakhona, besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babasidilithi. Bahle bangigombolozela lami khonapho, ngatshaywa lapho emshweni kumbe kuyimpama kumbe zinqunzi. Nami ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho, ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngalelixuku lona lelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela imihlanganiso yemisa sibahlali. So imisa ecina ikhiphe istatementi sona leso kukhombisa ukuthi sisitshayile. Ukuthi umuntu onalowo postingo ngu-Anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ndani yekho leyani case, but angisathola ngithuba ngoba bengingade ngikwenza kusukela izolo. Nhlanhla lokuthi angangiyilimali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizabuya khona emapholiseni ngiyevula iyani case, ngoba kuyinto embi ukuthi uhlaselwe nozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zenzenze. Inkokheli zebizwe sikhuluma ngokuthi kakube nokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngono zindaba bebhuquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikanelane lo khetho. Bekuyikuzama ukuthi kucatshiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bathayelwani kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho, ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho. Sele sishede ukuthi ungake wathiya i-journalist iqede ukuthele ethileni i-journalist nawe uqeda lapho ubatshele ubachazele ukuthi nangonozinda. So bona into ade besitshayela yona ukuthi sidimithe ifootage ebesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanya kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fika abe kusenzakala khonaphana ku-50.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo ukumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo, njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza izimele?
Kakhulu sengisaba lokusaba, ngiyathuthumela izinto ukuthi ngikhulume khonapho. Angikwazi ukuthi isefithi yami kuyibeka ngaphi. Kunje ngifile ukuthi njengontatheli zindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sesingathi ngamafinansela asikho akuna sefit ngazi uye khona ngale emapholiseni ye-reporter asibona ngamanyathelo ethathwa ivini lakhona u-Anastasia kunguye opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu. Asibona izingatsha ezingalisekela ama-journalists zihambele emuva noma sizi organization lengani abaluthatheli phezulu okukwenza sifile ngani asisodwa mina njengamphesinali ngizizwa ngingavikelekanga nje. Ukusebenza kuyinto enethusileyo kakhulu, nokusebenza kuzayenyezanga ngisebenze kanzima.